Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kuMabasa 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi akufanelanga uhulumende akhethe abasekeli bebandla lakhe lezanu PF kubela kuphela nxa esaba ukudla. Ngakwelinye icele umanyano weCoalition of Democrats uthi uzimisele ukumanyana lamanye amaqembu nxa kungela kuncindezelwa.
I-one center power yiyo into eyenza ukuthi ilizwe leli limosheke. President Lelosi kathesi wayebambe zonke izikhundla vele ezidrive ilokuzeni ilizwe. So thina vele njengebandla le-Coalition of Democracy sithi hatshi ku-dictatorship.
Sixoxa lomunye wabakhokheli be-MDCT unkosikazi Thokozani Khuphe ngokwenzakala kuleli bandla.
I-Congress ikhona mhlaka 21 sizayenza and izaphumelela and izakhetha umkhokheli. Mina njengo-Dr. Thokozani Khuphe angisoze ngethuselwe izindlela ezabazenza ePhalamenti. Ngilokhu engiqhubekela phambili ngomsebenzi owethu we-MDCT eyiyena eyangikhethayo mina ukuthi ngibe ngu-acting president.
Izakhamizi ezahlaliswa kutsha emangweni wenkwalini emachecheni eGwanda sithi sezihlalela evalweni ngoba ngenxa yamasela.
Avele every month ngwele umele uzwe ukuthi enyitshaywe ngale enyitshaywe ngale. Inkomo once zingakuphunyuka kuphela zivela legameni enye bavuka bebanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamuhla ube lomhlangano omkhulu we-rally yalumanyano eJerera Growth Point eZakha. Izolo umnumzana Chamisa ube lomhlangano ofanayo enyika Growth Point eMaswingo lapho akhuthaze inkokheli yomdabu ukuthi ingangeneli kwezombusazwe njalo ingethuseli izakhamizi ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho. Ugcizelele ukuthi ibandla lezanu PF litholanga inguquko emqoka ilizwe selokhu lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ngakho kufanele abantu bevotele MDC Alliance yona athi izaletha inguquko kwezomnotho lokunye. Asizweni ekhuluma.
Ayayo kuthi kana tshipa zunu zvinobva kuhurumende hazifani kupuhwa nebato, hazifani kunyorwa kadhi remusangano. Ngazipuhwe munhu anokodzera ngavari chembere dzedu dzinopuhwa. Kana kuti vakakodzera ngavapuwe ipapa ndichipinda muna September mutemo wekutanga wandoda kutsveta chembere dzedu dzese 6 years 5 years nepamusoro ngapuwe mukoro wake wekutanga achiguta chisa baba chisa tinozviona kuti vazhinji vari kunosvika vanonzi iwe hauwani chikafu nokuti uri webato rakati hurumende yechireva ne.
Lo mnumzana Nelson Chamisa obekhuluma kweminye emhlangano ye-MDC Alliance echasisa ukuthi akufanelanga uhulumende akhethe abasekeli bebandla lakhe lezanu kuphela ukwabela abantu ukudla lokunye ngoba kulilungelo lomuntu wonke oswelayo lanxa engasekeli leli bandla. Kusenjalo inkokheli yomanyano wamabandla amahlanu aphikisayo owe-Coalition of Democrats Court ithi izasebenzelana lamanye amaqembu omanyano kungavunyelwana iziqondiso eziningi zokuqhuba lomsebenzi kungelangxabano. Intatheli izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuculwa ingoma zokholo kulomkhosi wokuphawula ngokusemthethweni umanyano wekhodi owenzelwe egcekeni leFreedom Square. Njalo abanye abahlabeleli bekungabasakhulayo abavela eMfakhose. Umnumzana Elton Mangoma okhokela elinye lamabandla aphikisayo ele Renewal Democrats of Zimbabwe RDZ uthi bazimisele ukusebenzelana lamanye amabandla uguqula isimo eselizweni nxa kuzalandelwa iziqondiso ezihleliweyo. Lokho kusekelwe ngomunye wabasakhulayo ofune ukwaziwa ngelokuthi Center Bravo ongumhlabeleli owacindezela idlalade lengoma ezimayelana ngomanyano wekhodi.
Ya ngiyavumelela kuloku ngoba thina yiyo into yenza ukuthi thina sicine vele sesidubeka. Ngoba ungananzeleli ukuthi into yenzakalayo, i-one center power yiyo into yenza ukuthi ilizwe leli limosheke lifike kona lapho esikhona kathesi. I-one center power ukuthi yakhangela ukuthi u-president lalo sika kathesi wayebambe zonke izikhundla vele ezidrive ilokuzeni ilizwe. So thina vele njengebandla le-coalition of democracy sithi hatshi ku-dictatorship.
USenta Bravo uchasisa umculo wakhe.
Into engifuqayo into eyenzakalayo kulizwe lethu ngoba siyabe sikhangela ukuthi yiwini okwenzakala njengathina abasakhulayo asisebenza kula msebenzi thona sihlezi njalo sikhangela futhi sibonte amadoda konke labafazi labantwana sebephunga ukusetshenziswa ama-drugs ngoba akula msebenzi akula into eyenzakalayo. So yikwe lezo apha ingoma yami khuluma sithi isungano. Sitshengisela ukuthi lapha-ke i-coalition of democrats sibambene lamanye amaphathi achiyetshiyeneyo.
Umanyano wekhodi uthi uzanqoba kukhetho oluzayo ubusuvuselela umnotho welizwe. Uxwayise uZulu labamanye amabandla ukuthi behlukane lodlakela ngoba lungasizi lutho. Umanyano wekhodi uthi yiwo kuphela oqakathekisa inhlangothi zonke emphakathini ezibalisa abakhubazekileyo. Banika umzekeliso wokuthi bekulotolikela abangezwayo endlebeni ngolimi lwe-sign language ukuze kungabi khona othi uchiywe ngaphandle. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Owayelwisana lombuso wobandlululo e-apartheid kwele-South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela obhubhe ngeviki edluleyo ubekiwe lamuhla emathuneni e-Fourways Cemetery eJohannesburg e-South Africa lapho okungcwatshwe khona umzukulu wakhe wabhubha ngomnyaka ka-2011. Abakhulume embuthanweni walamuhla bagoqela indodakazi kamufi unkosikazi Zenani Mandela Dlamini kanye leziphathamandla zebandla lakhe le-National African Congress lezinye. Bekulabakhokheli bamazwe eNamibia le-DRC kanye labalweli bamalungelo abansundu abagoqela uReverend Jesse Jackson weMelika kulumbuthano. UMofi owayinkosikazi kamoyi uMnumzana Nelson Rolihlahla Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo nguhulumende wabamhlophe njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Ngomnyaka ka-1991 watholakala elecala lokuthumba lokubulala osakhulayo uStompy Seipei encedisana leqembu leMandela Football Club. Wehlukana loMnumzana Mandela ngomnyaka ka-1996 ngoba ebikwa wayevele ethandana lelinye igqwetha ahlangana lalo umwakhe engakakhululwa entolongweni. Uvaleliswe la imbongi yeSouth Africa elodumo uMzwakhe Mbuli.
There is no grave big enough to bury her legacy. Her legacy cannot be buried in the grave. Imbokodo, inzalabantu, umgogodlo wekhaya, wathinta abafazi, wathinta imbokodo, mali bonke, igama lamakhosikazi. Alala, Madikizela Mandela, alala, alala, Nomzamo Madikizela Mandela, alala, long live the resilient fighting spirit of Nomzamo Madikizela Mandela, long live, long live.
Ngesizwe kathesi intatheli izindaba yethu Albert Ncube esethulela uhlelo esethulela udaba lokuthi kulenkomo ezitshontshwayo njalo inani lazo liyaqonga zibulawe kuthengiswe inyama yazo.
Loba nje bezivulela lezi nkomo ekuseni ukuze ziye emadlelweni akula themba lokuthi zizaphenduka zenele lapho ilanga lisiyatshona. Izakhamizi ezahlaliswa kutsha enkwalini ematsheteni zithi sezihlalele evalweni ngoba zilakho ukulahlekelwa izifuyo iloba nini. La masela abikwa ele sipindi sokosa inyama ngemva kokubulala inkomo ayihlinze kuthiwa umkhanyisi Sibanda ongumelusi wenkomo.
Ma ngifika ngithole inkomo ibulewe yalokhu yahlinzwa isikhumba. Kwakuhlinzwa so umuntu ekhipha isikhumba ekhipha isiteki ikhiphe isikhumbe ikhiphe isiteki badabula phakathi la khanye babekhiphe izibindi amalusa bathintanga yonke into then kwakuba selo mlilo vele eceleni la angazi kumbe kwakuwosa inyama kumbe kwakusenza
uthi ukulandela lesi siga sebevalela inkomo kusakhanya ukuze badinge lezo eziyabe zicathile kuseselesikhathi
siyazidinga sezidinga siqalise ukuzidinga ilanga lisathe khona kuyenzeka ukuthi sizihlanganise zonke ngoba khanya zingalala egangeni vele siyavuka zishotile
umnumzana John Dlamini esinye sezakhamuzi zenkwalini esavelwa inkomo uthi sokumele bahlale bevalele inkomo lasebusika ukuze zingatshontshwa
avele every month kumele umele uze ukuthi enye itshaywe ngale enye itshaywe ngale inkomo once zingakuphunyuka kuphela ziyelala egangeni enye bavuka bebambile thina besithanda ukuthi ngathiwa amapholisa asizwisisa balonde ongama-restaurant wonke babekwazi ukuthi inyama bona bayithatha ngaphi ngoba nxa inyama iyisteki every day la uyithola iyisteki idliwa isteki kudliwa isteki uyazibuza ukuthi athi inyama banengela amathambo
lokho kugcizelelwe ngumnumzana Peter Zulu othe amasela la asejontsha le mbuzi
lathi akusiphathi asikwazi ukuthi inkomo ziyabe zihlinzwa ngobobani nongabantwana bethu lapha kodwa lathi asikuthakazeleli ukuthi khona inkomo zitshontshwe into zokutshontsha ziyahlupha
amapholisa engezansi emandebeleni abike phambilini ukuthi isihlinganiso sokutshontshwa kwenkomo kulesi sabelo siyasikonga eminyakeni emibili edlulileyo kutshontshwe inkomo ezifika phose inkulungwane ezimbili ngo-2016 kwanyamalala inkomo ezedlula amakhulu ayisishiyagalolunye 910 kuthi nyakeni okucathe 922 ebezibiza imali edlula isigidi samadola $1.3 million uZulu uxwayiswa ukuthi avalele inkomo esibayeni ebusuku njengabikela amapholisa ngokuphangisa lapho izifuyo zithe zanyamalala axwayisa njalo ukuthi inkomo kumele zihlale zilomtshiso okhanyayo ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 enkwalini emajetsheni
sokuqhamuke ukuphikisana ngocwaningo oluveza ukuthi ukuyagelwa inwele endaweni zokugela abaningi ema-barbershop kwandisa amathuba okuthi umuntu athole igcikwane le-HIV elibangela imikhuhlane wengculaza lokuthi kuchiye abaningi bethukile ubenedict mhlapho oxoxa lezi zalwane zezimbabwe ngeze kucabangayo ngalolu cwaningo olwethulwe yinhlanganiso ye-South African Medical Journal
kulolu cwaningo inhlanganiso ye-South African Medical Journal ecwaninga ezemikhuhlane isebenze ndawonye labageli inwele abangama-50 elukushini legugulethu e-Cape Town abangama-50 laba bebethi ngemva kokugela abantu izigelo zabo zithathwe ziyehlolwa emtshineni ukuthi azila yini igazi impumela yalinhlolisiso ikhombisa ukuthi kubo bonke abeze ukuzogelwa isilinganiso esiphose sifika ama-80 ekhulwini 78 bebegela untswi odume ngokuthi i-chiscop kulezi zigelo zabagele untswi kubonakele ukuthi isilinganiso sokwedlula ngama-40 ekhulwini 42 bezile gazi kuleli nani izigelo ebeziphose zifike isilinganiso sokulitshumi ekhulwini 8% bezile gciwane elibangela umkhuhlane wesibindi lobanje kungela sigelo esitholakala esilegciwane lengculaza lolu cwaningo lukhombisa ukuthi ukutholakala kwegazi kulezi zigelo kukhombisa ukuthi kungagelwa umuntu olegciwane sekungenzeka olandelayo engasikwa yilesi sigelo ulakho ukulithola lolu cwaningo selilethe kwesaba kwabaningi ebantwini besilisa kuyimvama ukuthi iviki zonke umuntu aqonde endaweni yokugela esiyagelwa inwele ngenxa yobuningi babantu abafuna ukugelwa phose izitalada zonke kukhona abagelayo abanye bekwenzela ngitsho laphandle eceleni kwesitalada iningi lalezi ndawo alilayo imithi loba imitshina yokubulala amagciwane angachaphakela kulezi zigelo isizalo sezimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi lolu lulwazi olujaqisa igazi
ngithole ukwethuka nama sengithole ukuthi ukugunda lapho kula umthelelweyo kakhulu ekuthelelaneni izifo
kodwa-ke umnumzana Shex Mashabane ogela inwele kwenye indawo eSoweto ukuthi abanye babo bayenza imizamo yokubulala amagciwane la bengakageli olandelayo
thina umshini wethu masiqede ugunda umuntu sifaka phakathi kweparafini sugeza ngeparafini sicede sigunda umuntu masimceda futhi sawugeza ukuthi angathi mangigunda umuntu bese mhlambe ithi ngimsika nje kuba negazi bese ngizogunda omunye engazange kugeza ngoba lesi sifo singajambela kumunye umuntu.
Ngakwelincelo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yasakhaneni Health and Wellness encedisa abaphila legciwane lengculaza umnumzana Stanley Ndlovu uthi maningi amanyathelo okufuza thathwe ukunqabela kumemetheka kwegciwane ngalendlela.
Umphakathi kumele ufundise ubungozi obukhona nalabo abagelayo labo bafundise ukuthi nxa ugunde umuntu kumele ube nomshini lo isteriliser ufake umshini wakho kusteriliser ukuze izifo zingamemetheki.
Abenhlanganiso ye-South African Medical Journal baphinde bakhuthaze njalo ukuthi kuhle umuntu athenge isigelo sakhe azahamba esithwele bafike bamgele ngaso aphinde asithathe ahambela so. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zika Chris Gandia we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Elinga litshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande sidibana ke kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Sengezo Chabangu umqoqi wenhlelo kubandla le People's Democratic Party EPDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga Chris Gandhi.
Ngasitshela mnumzane ukuthi ukhetho selufikile lapha sokusele inyanga nje ezilutshwana kakhulu. Ubona njani okwenzakalayo lapha? Kungani akuphithizeli njengeminyakeni lapha? Kungahamba njani?
Ngiyabonga Chris Gandhi. Kula ma-sectors amaningi. Okokuqala ngokuthi sokulama political parties abaningi. Amanye ama-political parties lawa nxa sikhuluma ngawo kuthiwa kusokule 115 political parties in Zimbabwe. Into engakazi yenzakale elizweni leZimbabwe kusukela ngo sathatha uzibuse ngo-1980. And phakathi kwama-political parties lawa amanye isilokho esikubiza sithi ngama-political parties e-state, ama-briefcase political parties ayenzelwe ukuthi azodivida i-opposition vote. Bayaphiwa ke imali nguhulumende ukuthi bahambe bevulala izinkomo bethenga ama-t-shirts. Abantu ke sebekwanisa ukuthi bengabona ikhala kulesibane laphana sebesiya khona. So lokhu sokusenza ukuthi abantu bangani bayadinwa baba lesidina sokuthi nxa ama-political parties esemane kangaka sizamguqula njani uhulumende lo khona. Thina sasisehluleka ukuthi simkhiphe silama political parties ayengu-4 kumbe ayengu-5.
Ye udaba lona lolu sesike saluzwa kaningi ningi kodwa yibufakazi bani obukhona ukuthi amabandla la aphiwa imali nguhulumende njalo kasi mabandla oqobo?
Siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe kalilamali. Siyakwazi ukuthi i-political party ukuthi nxa ikwanise ukuthi yenze izinhlelo zayo kumele mhlawumbe ibe i-political party esephalamende ezathola imali ezivela ephalamende from political party funds ezivela ephalamende. Kumele kube i-political party esikwaziyo ukuthi ilabantu abayisekelayo bazayenza ke izinhlelo zokuthi baqoqe izimali kumbe through ama-membership cards bayenza ama-fundraising. Konke lokhu siyakwazi kakukho kuwona la ama-political parties abala-membership abala abantu ababalandelayo kodwa yababona ke bona sebethwele izimali.
Kuyini okunye okubona kungakubangela ukuthi kungaxokozeli njengeminyakeni edluleyo ukuba ngalesi sikhathi ngase sibona kuyisiphithiphithi indawo yonke igcwele ama-posters lokunye kunjani?
Okunye ukuthi khonoko ngeke ngakukhuluma ngaphambili ukuthi akulamali elizweni ama-political parties wona lawo azakalayo angasiwo lawo afandwa yi-state aphiwa imali nguhulumende abalamali eningi ngoba abantu abakho emsebenzini ngoba babesiba nama-programs abo ukuthi bazidingele izimali through ama-fundraising. So abantu abalamali, so nxa i-membership yakho ingekho emsebenzini, i-70% of your membership ingekho emsebenzini, kuzaba nzima ukuthi ube le mali eza kwenza njalo ukuthi uthuthukise ama-programs akho. Okwesibili futhi ukuthi khonokhu ukuthi ilizwe selisemasotsheni kuyethusa abantu abantu kubabisele emuva bayakhangela kwamanye amazwe lapho kwaba khona kwathatha umbuso ngamasotsha njengabo DRC, kwathatha umbuso njengamasotsha eNigeria, bayakwazi ukuthi kwabhizilize kanjani umnotho, kwabhizilize kanjani ilizwe. So abantu kuyababisela emuva, akusela ntshukuntshu leyana ekhona. Lakhonokho kakhulu ukuthi ama-political parties zisemaningi kakhulu, abantu sebegcina sebesithi ngikhona kutho ukuthi iveleke lo nyaka iyabuyela futhi iZANU-PF, akula nto ezatshintsha. So yizinto lezi ezenza kungabi le ntshukuntshu ekhona esasiyibona iminyaka yonke wonke iminyaka edlulileyo lapha kusenziwa amahele okhetho eZimbabwe.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalela isiZulu?
Hayi, siyabonga Zulu, kodwa engilithembisa khona ngokuthi asisukumenini ngobunengi bethu iregistration lokhe ikhona kulama-ke ama-organizations ngezindawo abakwanisa ukuthi bathwala abantu babahambise bayerejista bayevota. And lingakhohlwa ukuthi le i-election esiyakiyo i-election yabomama. Lingakhohlwa-ke ukuthi thina ku-PRC lomama uMjuru iqhawe elalwela inkululeko lakhulula eZimbabwe, nanti njalo iqhawe selifuna ukuthi libise iZimbabwe ebantwini, elikhiphe iZimbabwe ebusotsheni, but linike abantu bazibuse ngokukhululeka okunjeya.
Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzana.
Hayi, mbongile Chris.
Lo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu, umqoqi wenhlelo zebandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Mativenga, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa lo nkosazana Thokozani Khuphe, omunye wabasekeli bakamkhokheli we-MDCT osanda ukuxotshwa kuleli bandla, kodwa yena othi nguye okufanele alikhokhele. Unkosazana Khuphe osanda ukuxotshwa idale lephalamende uthi uyahlukuluzwa, njalo ezinye zezizathu yikuthi ungowesifazana.
Ngikhulume lo-Clerk of Parliament ngamtshela ngathi hayi Mr. Chokula, sokusegcekeni ukuthi lokho okwenzileyo ukwenze ngokuthi mina ngibona ukuthi ngingumuntu ongumama. Ngibona ngaza mina ayike ngibonayo khona lapho ngokuthi angiboni ukuthi kuza kwenza ngabe bekungumuntu ongubaba owaqala ukubhala incwadi. Ngaqala ukubhala incwadi mina, bekumele ukuthi iParliament inga-interfere ezintweni zama-political parties. Bekumele ukuthi iParliament ikhulume ukuthi hayi, kule ncwadi yabuya phambilini lapha, qala nini lihambe liyelungisa izinto zenu, hambanini emadale ngale ayilungisa udaba le, lithi selibuya lapha. Kodwa hayi, otsho ukuthi abona ba-decide ukuthi bezenzele izinto ngendlela yabo. So mina ngibona ukuthi ngiyahlukuluzwa ngokuthi ngumuntu ongumama, kodwa ngifuna ukukhuluma ngithi mina lokhu akusoze kungenza ukuthi ngidedele emuva. Sebenginika amanye amandla okunye okumangalisayo okuthi ngibe ndethe ngisila ngisiya phambili. I-Congress ikhona mhlaka-21, sizayenza and izaphumelela and izakhetha umkhokheli. Mina njengo-Dr. Thokozani Khuphe angisoze ngethuselwe izinto lezi abazenza e-Parliament. Ngilokhu ngiqhubekela phambili ngomsebenzi owethu we-MDCT eyiyena eyangikhethayo mina ukuthi ngibe ngu-acting president olegitimate o-constitutional and angisoze ngibuyele emuva futhi.
Sesikhangela leyo Congress amalungiselelo ahamba kuhle yini, njalo lethemba lokuthi abantu bazabuya ngobuningi babo?
Abantu abaningi bayasifonela njengoba sikhuluma kathesi, ama-provinces wonke aweZimbabwe bonke bayabuya ku-Congress kamhlaka-21. Kona bavele sikuhamba sireceive ama-calls, abantu basabelela indawo yonke balungiselela yena le Congress, ngokuthi abantu abaningi sebekubonile ukuthi i-Congress yiyo kuphela ekhetha ama-leaders. Ama-leaders awakhethwa yi-National Council, akhethwa yiCongress. So abantu bafuna ukuthi benze into eqondileyo. Thina lokhu esikwenza isithandekile yinto eqondileyo ukuthi silandele isisekelo esepharty yethu eyiyo i-constitution yepharty yethu ethi khona nxa umongameli engasekho kuyaba le-extraordinary congress. Abantu bonke bazimisele ukuthi babuye kule-extraordinary congress bazokhetha umkhokheli abamfunayo, hatshi umkhokheli okhethwa ngabantu abalijwane.
Abaningi bathi ngabe uNkosazana Khuphe uyahamba nje ayexhasana lo mnumzana Chamisa ngoba bathi umnumzana Chamisa nguyola abantu abaningi ngokuthi ungamlandeli. Sokuzayenza amavoti ebandla le-MDCT angabi maningi ukuthi likhiphe elezanu PF embusweni.
UChamisa wadliwa kuCongress ye-MDC ngokuthi ukuthi uzubona ukuthi umuntu unabantu abaningi ubona ngamavoti owatholayo. Ukhethwe kalukafiki olukaJulayi 2018. So lokhwani ukuthi abantu babuye emaralini, mina kanikaqala ukwenza amarali. So akuna muntu ongangitshela ukuthi unabantu abaningi kudlula mina. Ama-rallies zathi sesiwayenza kodwa nxa sikhangela ukuthi onabantu abaningi mina ngakhethwa yi-Congress ka-2014 unopposed. UChamisa wakhontesta lo Monzora, wadliwa ngumonzora. Lokho kutshengisela ukuthi kanabantu abaningi. So ukuthi abantu bethembe ukuthi abantu abaningi abantu bangkhona abaningi babi bangkhona. Mina kangibazi abantu abaningi ngokuthi ukuthi uzibonakala ukuthi ngolo abantu abaningi uyakusukuhambe ekhethweni abantu bakuvotela. Akuna khetho selukhona kathesi. Simelele ukuthi ukhetho lube khona, ukhetho yilo esizabona khona after ukhetho lukaJulayi ukuthi olabantu abaningi ba.
Ngezinye indlela kunguye obukhokhela lapha ku-MDC leyi esithethwe nguChamisa eyinye. Ngabe amavoti aba maningi yini ngokhetho lolo luzayo?
Amavoti lingananzelela ngo-2005 kwaba ne-split e-partini. Saba lokhetho luka-2008. Abantu basivotela thina phezu kokuthi kwakube ne-split esabo Westman. Saba savotela abantu saze sadla lo mgabe saba ngunumber one. Abantu bakuvotela iqiniso. Abantu bavotela izinto abazifunayo. Abantu bavotela umuntu ohlonipha i-constitution, umuntu ongaladlakela, umuntu ongalobandlululo. Ngile themba lokuthi abantu bazasivotela abaningi ngokuthi mina njengoNkosazana uDr. Thokozani Khuphe ngima ngeqiniso, ngima nge-constitution, ngima nge-non-discrimination, nge-non-violence.
Sinanzelele njalo ukuthi abesifazane abaningi bayakuxhasa njalo like laba lo mbuthano. Labesilisa uyababona yini labo besiza?
Kakhulu abesilisa abafuna ukuthi beme ngeqiniso baningi kakhulu esisebenza lapho. Baningi ababuyayo ngokuthi abantu abaningi bafuna ukuma ngeqiniso. Abantu abaningi bafuna ukuma ngesisekelo sombuso. Ngokuthi isisekelo zombuso ziyenzela ukuthi lizilandele to the letter and to the spirit. Lingenzi izinto ezingaphandle kombuso. Ngokuthi nxa usenza izinto ezingaphandle kwesisekelo sombuso, kusho ukuthi umuntu engahloniphiyo phela. Ngokuthi isisekelo sombuso sithengwa ngabantu ukuthi belitshele ukuthi lokhu kumele ukuthi likwenze, lokhu akumelanga likwenze.
Leyo balaleli bekuyingxoxo noNkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli kamkhokheli we-MDCT osanda ukuxotshwa kuleli bandla, kodwa yena othi hayi nguye okufanele alikhokhele. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC. Sayo mculo kaSifiso Ncwane sithi wabethelwa njalo singalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukungcwatshwa umufi unkosikazi Winnie Madikizela Mandela lamuhla eSouth Africa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.